mhlaka 20 January sibe lesikhumbuzo eCholocho. Sithe senze leso sikhumbuzo ngemva kwesikhumbuzo salandeliselwa yisicelo ebazalini ukuthi kulomama owalinyazwayo ngesikhathi segugurawundi waqumeka unyawo olesandleni sokudla wazequmeka isandla senxele. Ende equmeke leso sandla kwakudingakala ukuthi kutshintshwe kube ngani kuthiwa wanyathelwa isitimela. So sahamba sisiya khonale. Okokuqala sangambona, okwesibili sasesimthola. Sathi sesimtholile sazwisisa ukuthi ukhanya ufisa ukuthi ngabe uthola unyawo olutsha, okuyikho okubangele ukuthi izolo njalo le crash laselimlimasa. So saxoxisana lezakhamizi koBulawayo sathola usekelo olunye siluphiwe ngomele iBulawayo Central ePhalamende u-Honorable Nicola Watson. Sihambile izolo sayenza i-donation yangkhona, sabuya laye umama uMangwenya owalimalayo. Namhlanje uhambile ibayamneja, kuqalile iprocess yokuthi bemlungisele unyawo. So ngezinye zezinto esizenzayo kuvike phelile kodwa siye esikhumbuzweni sabomama, njengoba siyakwazi ukuthi uMarch i-Women's Month. So u-16 March eCholocho omama batshiswa, batshiselwe endlini. So kodwa sisile isikhumbuzo khonale eCholocho. Miningi imisebenzi yalokho esisayenza.
Abalimala ngesikhathi segugurawundi abafana loMangwenya bathini ngemizamo kahulumende yokulungisisa lolu daba?
Abalimalayo laba bazwa ubuhlungu ukuthi kuthiwa into leyi iyalungiswa isile minyaka emibili. Umongameli lo ngumongameli ebuya ekhulume labantu abahlukeneyo, izinduna, i-collective labezinkonzo, kodwa kakayenza umzamo ukuthi ekhuluma lama-victims. And sokuthetha isikhathi eside akukho osokwenzakele, osokwenziwe nge-victim. Ukuthi namhlanje ulabantu abaningi abafileyo kumnyaka ophelileyo, uhlelo lolo ngabe lwaqala, ngabe badlule emhlabeni sebejile obabufakazi lalokho abakubonayo batho lokuthi bafunayo.
Amatshe esikhumbuzo segugurawundi elawafaka endaweni ezitshiyeneyo antshontshwa njalo amanye abhonjwa, seliwabiselile yini?
Okwamatshe abhonjwayo, yebo abhonjwa, kodwa akutsho ukuthi njengoba babhomba kwamisa yonke into, ngoba silehlelo oluthi healing through remembrance. So uhlelo lolo sizama ukuthoba abantu ngezikhumbuzo. So ubulala amatshe atshontshayo akahlukumezi ibheshi likaZulu, uhlukumeza ama-victims, ngoba ama-victims yiwo athothwa ngamatshe wona lawo. So sizafake eMartinot, sizafake eBhalakwe, sizafake eTholothe, sizafake eLupane, sizafake eNkayi, sizakuyafaka eSilobela, sizakuyafaka eJombe, sizakuyafaka eLwagweni. Indawo zonke ezahlukunyezwayo sizakuyafaka eBhalakwe, sizakuyafaka eGwanda, sizafaka indawo eziningi-ningi lapho abantu abafuna khona. Konke kubobubi le bawafuna sizakuyawafaka.